indebele amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe
kuStudio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olamukela kuStudio 7 ngesonto mhla ka 16 Nhlangula 2019 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, igqwetha lomkhokheli webandla le-MDC lilimala engozini yemota emgwaqweni.
Kube lo dubo emoteni lapha, imota yagcina iphongubalekela umgwaqo. Siyawela le igqwetha elingu-advocate Thabani Mbofu wasebaleleka emoteni le wesikhatshana esithize.
Ilizwe leZimbabwe likhuthazwa ukuthi lingadindi imali entsha yamadola njengalokhu okwenzakala kusetshenziswa ama-virus checks.
Kumele uhulumende nxa imisebenzisa yena ayihloniphe laphana asihloniphanga imali yabo ngoba ngenxa yokuthi sasifrinta amali amabhiliyoni.
Namdlalo osuku lwabantwana ole-Day of the African Child.
Ngibonani abantwana abalalelwa abanikwa that platform ukuthi bakhulume labo izikhalazo zabo lezi labakudingayo.
Baningi abantu abathakazelela usuku lwe-Father's Day.
Ngiyaxolisa-ke mina ubaba wami washona 2000 kodwa-ke ngizokuthatha leli thuba ngibonge ngokujabula okukhulu uChief Ndiwele ngasenzela khona njengabantu bakamthwakazi ukuthi asilwele.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Igqwetha likamnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli webandla le-MDC lilimele engozini yemota emgwaqweni izolo eMashonaland Central. Umnumzana Thabani Mpofu obe lomtshayeli wakhe ulaliswe esibhedlela lapha elatshwa khona amanxeba ambalwa. Umpofu wamela uChamisa emthethwandaba we-Electoral Court lapho uChamisa wayephikisa impumelo yokhetho olwenziwa nyakenye owancinta khona umongameli Emmerson Mnangagwa. Isikhulumeli samapholisa uSenior Assistant Commissioner Paul Nyati uthi uzakhuluma ngalo daba lolu kusasa. UDokotela Nkululeko Sibanda, isikhulumeli sikaJamisa uthi umpofu usesibhedlela lapho okuvunyelwa khona abalutshwana abantu ukuthi bazembona.
Kube lo dubo emoteni lapha, imota yagcina iphongubalekela umgwaqo. Siyawela le igqwetha elingu-advocate Thabani Mbofu wasebaleleka emoteni le kwesikhatshana esithize. Kusadingeka ukuthi sazi ukuthi kathi indaba imoto isuke iyasebenza ngalolu hlobo.
Singathi kula bantu kade bekhuluma bengani bathi kukhanya ngazani kukhona okwenzakaleyo, sibe sithe nxa uhulumente lesandla into ezinjalo ungathi ningakhona?
Hayi, ngeke sitsho thina. Okwamanje singakutsho yukuthi indlela izingozi zezimoto sesenzakalayo ngayo elizweni kukhanya ngani sesifiyele emalangeni amnyama kakhulu. Alapho sithanda ukuthola izibuso kwawuphonga ukuthi abantu bephonga kuphela nje beqedwa imigwaqo. Kutshengisa ukuthi mhlawumbe insolwela abantu ifanele ikhangele sisibe icubungulwe ngendlela ephezulu.
Singathi-ke umpofu okwamanje ungaphi?
Usathola ukusizakala. Ngeke sitsho ukuthi ukusiphi isibhedlela ngoba kusenzela ukuthi kube ukuthi ungaphi, ngoba senzela ukuthi imuli yakhe ibe yiyo engakhipha lokho.
Ungatshelani-ke uZulu ngokulimala kwakhe ngoba abantu bangazani kunenge abakukhuluma?
Umpofu ulimele kodwa asikho ukuthi usengozini. Indoda eziqinileyo kakhulu njalo kukhanya ngani uNkulunkulu ngabe uphathe kakhulu. Phela abantu bangazi ukuthi umpofu ngumuntu kaNkulunkulu nje, uhamba nje ngomgqibelo ngoba besebenza zakhe zensonto.
Yes, ngathi kade hamba labo-ke kuthiwani ngabo njalo kade bebangaki, okade chayela futhi ungabe kade ungubani?
Ulo driver o-professional osele eminyaka eminingi esebenza kakhulu ongiyokade chayela leyo moda. Yena ngiyethe ukulimala kancane kodwa hayi kukhanya ngani uNkulunkulu uphathisile kukabile lokwethusa kangako.
UDokotela Nkululeko Sibanda, isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa, sixoxelayo ese-London. Ukulimala kwampofu engozini yemota kulandela okwehlele umfundisi Talenta Chiwenga ojayele ukuthothoza uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Kasenelisanga ukukhuluma lesiphathamandla sikahulumende ngokucatshangwa nguZulu ngengozi zemota emgwaqweni.
Le in Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha a Voice of America ethe Washington DC.
Uhulumende kaMongameli Emmerson Mnangagwa ukhuthazwa ukuthi aqhakathekise isisindo sedola leZimbabwe elizasetshenziswa elizweni ngokuya kwesikhathi. Abantu bakhulumele eStudio 7 bathi besaba ukuthi idola leZimbabwe lizafana lalelo elalahlwa ngomnyaka ka-2009 kulandela ukugudeka okumangalisayo kwama-BRS checks okwenza ukuthi kusetshenziswe imali eziningi zakwamanye amazwe ezigoqela idola leMelika. Umnangagwa usanda kubika ukuthi ilizwe liza kuba le mali yalo ngokuya kwesikhathi. Ukuze sihlaziye udaba lolu siphoqele lomnumzana Busisa Moyo, omunye wabacebisi bakaMnangagwa. Lapha uyazikhulumela njengosomabhizimusi wakwaRoyal Zimbabwe.
Umongameli ngingilalelisisa ukukhuluma ngokuthi kumele sikhulumisane. Indaba le yayikhona ngingathi iminyaka engxenye isikhombise edlulileyo kulokhu kukhuluma ukuthi kuzamele kulinilanga. Omunye umnyaka khangele indaba yokuthi silethe imali yaseZimbabwe, kodwa iyabisi kumele leyo mali ithathwe ngendlela eyenza ukuthi abantu babe le-confidence emalini yona leyo, ukuthi abantu nxa beyisebenzisa bayisebenzise bebone ukuthi ukuphathwa kwayo iphathwa ngendlela engafananila lokhuya eyayiphathwa izimdola leyana iminyaka leyana
2008. Kuyenzwa njani?
Kuzayenza. Uyabona into eyenza ukuthi imali abantu bayithembe, ngithi ukuthembakala kwemali bayisebenzise kele themba. Kumele uhulumende nxa eyisebenzisa yena ayihloniphe. Laphana asiyihloniphanga imali ngoba ngenxa yokuthi sasiprinta imali amabhiliyoni sisenza esikufunayo kasizange iphathe ngenhlonipho. Uhulumende wethu kumele ayiphathe ngenhlonipho imali le engasebenzisa imali angelayo, asebenzisa imali anayo okuthiwa yi-budget surplus, nxa sikhuluma ngokomkhono. Nxa uhulumende engayisebenzisa ngendlela engatshengisiyo ukuhlonipha kwemali, ukuthi imali yithi nxa siyibambe ukuthi ibe le-value, sibe lethemba kiyo, kuzamele uhulumende wethu ayiphathe ngendlela. Uminister uProfessor Mthulini uyasithembisa thina ukuthi hayi lokhuyana okwakusenziwa laphana kusezokwenzakala njalo, ukuthi siyabe lokhu siletha imali sifake imali, yikho kwenza ukuthi imali ingabi levalu nxa kulokhu ithelwa kuphela, ithelwa ingena belokhu beprinta imali leyana, yikho kwenza ukuthi imali ingabi lethembo.
Umnumzana Busisa Moyo ngusomabhizimusi njalo ungumcebisi kamongameli Emmerson Mnangagwa. Ubekhuluma ezimele njengosomabhizimusi. Sixoxelaye ekoBulawayo. Namhla lusuku lwabantwana ole Day of the African Child olwasungulwa ngomnyaka ka-1991 yinhlanganiso ye-Organization of African Unity esibizwa ngokuthi yi-African Union. Usuku lolungo lokukhuthaza ukulondolozwa kwamalungelo abantwana njalo lokubakhanga ukuthi bafunde ukwenzela ukuthi bazithuthukise. Kwabulawa abantwana abaningi ngosuku lolu eSoweto kwele South Africa ngomnyaka ka-1976. Abantwana bazi batshengisele besola inketabechabi lokufundiswa indimi zabamhlophe. Usuku lolu lonyaka lunanzwa ngaphansi kwesihloko esikhuthaza ukuthi abantwana bazimele esithi Right to Participate, Let Children Be Seen and Heard. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxele unkosazana Pretty Moyo olwela ilungelo labantwana labomama.
Ngibonani abantwana abalalelwa abanikwa that platform ukuthi bakhulume labo izikhalazo zabo labakudingayo. Ngibonani abatholi izinto ngendlela yokuthi ama-rights abayenelekise ngendlela okufanele ayenelekise ngayo. Njengokuthi sithi thina i-right to education, abanye abantwana abakwanisi ukuthi bahambe ezikolo, abakwanisi ukufunda ngenxa yokuthi maybe omunye sowuyi-orphan waphelwa ngabazali, kumbe ngenxa yesimo semali, kumbe ngenxa yesimo sokuthi umzali ubesebenza kasasebenzi. So ngibona ngani i-right of education yabantwana ayenziwa ngendlela okufanele yenziwe ngayo.
Kumele-ke kwenziweni ukuthi abantwana benakakelwe sibili okuzwayo?
Mina ngokubona kwami ngoba ukuthi sithi siphethela ukuthi ukuthi government ayenze lokho ukuthi government yenze lokho konke lengamengi igovernment kumele yenze izinto zayo kodwa ayisezekisi ama rights abantwana lelungelo labo abantu ilungelo labantwana ukuthi balibone lisebenza so ngibona nganthanqathi na abantu njengabantu as Africans ithi singabuyela sinenza le that spirit of ubuntu sibe kwazi ukuthi umntaka makhelwane ngumntana nami ngibona nani ngokwenza njalo ungabakwazi ukuthi umntaka makhelwane ngumntana nami la uzabakwazi ukuthi nxa ubona umntaka makhelwane ebhodola kunje sikhuluma kuyisikhathi somqanda ube kwazi ukuthi umncede lawe ngakhonokho okuncane olakho nxa ubona umntaka makhelwane sehluleka kumbuya esikolo wena nxa ukwanisa mncede mbona ngani nxa singabuyela njengabantu abamnyama sibe le that spirit of ubuntu mbona ngani abantwana ama-right abantwana engaba ngcono ngoba isikhathi sokuthi sithi siphethela ku-government mbona ngani siphelile
kumele benzeni umama kwezithi abantwana bekhangele ukuthi bayenza khonokho kumele bekwenze
ngibona linxa omama bengaba la ngabomama abakwazi umhlelo wokuthi kuthwala umntwana 9 months kuyinto enzima njani nxa bengaba ngomama aba le spirit sobuntu ispirit sokuthi babe le spirit sozwelo mbona ngani singaba nomehluko
unkosazana Pretty Mpofu ulwela ilungelo labantwana labomama sixoxe laye ekobulawayo
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930-6065-15460 laku-13860 kHz.
Yebo manje isikhathi so ukuthi sikhangele zamasiko
singana masiko
senziwe manje
lo baba mkhulu babe lo bola
uhlelo lomasiko lokuphila kwabantu tsuku zonke namhlanje ngixoxa lo baba uIsaac Mpofu umlobi olodumo siyamazi abantu abanengi bangena esikolo bafunda ingwalo zakhe okwamanje ke ule nhlanganiso okuthiwa imvuselelo yolimi lamasiko esiNdebele baba Mpofu siyakwamukela kuhlelo
siyabonga baba siyabonga
ye akusitshele baba Mpofu ukuthi lapha lizama ukuthi lenzeni ngenhlanganiso yenu le
ngathi sikhangela empilweni kamthwakazi kathesi ulimi selusifa ulimi selugajelwa ngezinye indimi ikakhulu isikhiwa lesishona sizama ukuvuselela ulimi lukamthwakazi ngoba sizwe singelalimi sifile amasiko lawo asenyamalala lawo sesithathelwa ngamasiko abanye ngiyenza isibonelo nje esisegcekeni nxa kufiwe ngesiNdebele sakithi ngendlela kamthwakazi kuyahlonitshwa kakhulukazi abantu baya esililweni bechumile basike bakhalele abantu akukho lokho esesikubona lamhla okufika abantu sekuqhawulwa wonke umuntu akusiso isintu sikamthwakazi lokho sekuhamba umuntu eqhawula wonke umuntu eqhawula wonke umuntu vyoco vyoco ayi sekusithi ke sekuqhubeka kusiya phambili sekugidwa sekugidwa sekutshaya izingungu bagida abantu bazibeke ingathi kuthiwa bayathokoza khona kufiwe isiko lakhe
khonapho khonapho ke Mpofu singathi kumele uphathwe njani usiko lwesintu
usiko lwesintu nxa usiya esililweni ufika uzibuthe ungowesifazana uguqe phansi ukhalele abantu lobu yindoda ukotshame labo baphendule ukuthi hawu zibonakele kumbe hawu he labo likhalelane linjalo ngokuchuma amadoda sesuka-ke sesiyazihlalela wodwa laphayana omama labo sebehlala phansi lapha kuchunywe ngesiko lesintu
singathi okunye lifisa ukuthi kuvuselelwe kuyini baba Mpofu
angazi kumbe ukhonapho baba esifisa kuvuselele sibili emasikweni kunengi kakhulu olimini sesikhaliswa ukuthi abantu sebesehluleka ukukhuluma ulimi lwabo njengabantu abatsha bona labanye abadala kabasakwazi ukukhulumisana ngesintu kuhle baqede inkulumo sebehamba bekufaka amabala lemitho enjani esikhiwa isikhiwa sibili sesithetha ulimi saluqedani ya bese kusithi ke isishona laso esihamba singena lapha lalapha 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 thina sidinga ukuthi ulimi lwakithi luvuselelwe abantu bakwazi ukulukhuluma bakhulume lona bengafaki indimi zabanye sifisa ukuthi amabala amaningi asekilizwa kakhulu lamhlanje abantu sebesithi sifuna ukuthi sibe kwazi ukuthi ukuba kwazi ukuthini kakusiso siNdebele isiNdebele sikhuluma ngokwazi ngifuna ukuthi ukwazi ukuthi lokhu kakukondanga ngayikhona ngifuna ukuthi ube kwazi akukho akusiso siNdebele ukukiliza kunengi kakhulukazi.
Yes, ngathi okunye kuyawe kufakwa engwalweni kumbe ukuze kufike ebantwini kuzayenziwa njani?
Ezingwalweni sibili kakhulukazi kodwa kakhulu emsakazweni njengoba sikhulumisa senze nje duwe abasakazi abaningi ikakhulu lapha ekhaya aw bayakiliza kakhulukazi kakhulukazi bese abalaleli ikakhulu abantwana bese bethatha ukholoko ukuthiwa ngabasakazi ukuthi selululibi lwakhona limaqondileyo athi
hayi ke olamhlanga malapha ke kuhlelo lomasiko lokuphila kwabantu suku zonke ngithatha leli thuba ukuthi mbonge ubaba uIsaac Mpofu umlobi olodumo sizaxoxa la ngeviki ezayo sikhangela ke amasiko esintu
siyawagcina amasiko
wakhangela
amanyama bayawagcina amasiko
okwamanje ke soke isikhathi sabatha silo Mike Hove.
Ikudibana kuhlelo labasakhulayo ngingumike wobe namhla kuhlelo sithakazelela usuku lwe-Father's Day ngilicelile nina abalaleli bethu ukuthi lisithumezele imilayezelo lisitshele okuningi mayelana losuku lolu asizweni ukuthi litheni
ubaba uNcube lo okhulumayo ngiyabingelela abasakazi be-Studio 7 ngosuku lwe-Father's Day usuku lokubungaza ubaba ngiyaxolisa ke mina ubaba wami washona 2000 kodwa ke ngizothatha leli thuba ngibonge ngokujabula okukhulu ubaba uNdiweni uChief uNdiweni ngasenzela khona njengabantu bakamthwakazi ukuthi asilwele ngiyambonga njengobaba ngizothatha leli thuba ahlale esihlalweni sobabongizalayo ngiyambonga ngokuphakama aphakamele iqiniso ngiyabonga ubaba uNdiweni ngiyabonga ngimbonga kakhulu ubaba uNdiweni akwenzayo kuyangijabulisa nalapha eMzansi besinayo e-stadium esontweni lase-Revelation esontweni likhonzayo ngithi baba iya phambili siyajabula sikuyasijabulisa lokho okwenzayo siyabonga sibonga kakhulu sicela ube namandla uNkulunkulu akuphilise ubuselele isintu sethu nathi sibe nenkosi ngiyabonga
mina ngithanda ubingelele ubaba omfundisayo mfunda form 2 ngendaba yakhe Happy Father's Day
salibonani baya baphathi bohlelo lwethu ngithanda ukubingelela umzali wami uSimon Chabuza osesigabeni senkayi ngithanda ukumbingelela ukungenzela lukhulu ngoba ubaba ungifundise ngaphansi kwesimo esinzima engifundisa engenawo umsebenzi ngoba mina ngizalelwe phakathi kodubo ungifundise engenawo umsebenzi ngafunda ngaze ngakhula ngafika kulesi simo engiyiso sona kathesi ngikhuluma kunje so ngiyambonga ngoba ungifundise ethengisa ingulube ethengisa izilimo kade ezilima yikho ukuthi ngize ngithole ukuphila ngoba kwelakithi kungekho umsebenzi so ngiyakubongela lokhu ngithanda ukumbonga kakhulu ubaba odlale indima enkulu ekuphileni kwami lokukhuleni kwami ngiyabonga
njani basakazi bestudio 7 ngiyabonga ngelithuba. Ngizocela ukuthi ngibonge ubaba wami ngifaleleyo ngiyephi i-Father's Day baba khona ngasenkahle uphimba. Ngiyabonga baba ngokundetha emhlabeni. Ngiyabonga njathi indima odlele ekukhuleni kwami. Ngiyabonga.
Isikhathi yiso esingasavumi isikhathi du sesidliwe ngumangoyi. Ngithanda ukuthatha lelithuba ukubonga wonke umuntu othumeze imilayezelo. Wonke umuntu ongubaba buwe ngithi happy happy Father's Day. Ikakhulukazi ubaba wami ubeke isemba wobe njalo ngithi happy happy. Silugqiba lapho uhlelo lwabatsha abafisa ukuxoxa nami ngikhona kuTwitter njalo kuInstagram at BigMike3BIGMYKE 3 yoni username yami. Lingakhohlwa phela ukusidibana njalo ngolwesibili kuhlelo The Connection lapho siqhubekela phambili sixoxa ngendaba eziphathelane nabatsha elizweni. Uhlelo luqala ngo-8 p.m. bese lugqiba ngo-9. Kwanele kwalamhla olibalulisayo ngenjabulo igama lami nguMike Hobe. Mzwakazi omuhle, Zimbabwe omuhle. Bye-bye.
Siyabonga kakhulu ke Mike Hobe. Ake sizwe okwethulwe nguNtungameli Nkomo namhla kwezokholo lwesiKristu.
Ikudibana kuhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya igama nguNtungameli Nkomo. Lamhlanje sihamba lomfundisi useni Sibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Lami ngiyamukela abalaleli bethu namhlanje kusihlwa.
Usiphatheleni lamhlanje
umbhalo wethu namhlanje siwuthatha kwabase kuncwadi kaPaul kwabase Kolose ichapter nga 1 ivesi ngizabala kusukela ku-15 nisehla. Yona ifuze uNkulunkulu ongelakubonwa elizibulo lezidalwa zonke ngoba konke kwadalelwa kiyo okusezulwini lokusemhlabeni okubonwayo lokungabonwayo loba kuyizihlalo zobukhosi loba kuyiziphathamandla loba kuyimibuso loba kungamandla konke kwadalwa ngayo kwadalelwa yona. Yona ingaphambi kwakho konke lezinto zonke zimi ngayo. Namhlanje bemfundi sikhangele lindaba yokuthi kathi vele yena uKristo ungubani. Banenge abantu abacabanga ukuthi uKristo ngumuntu kuphela. Bakhona abanye abacabanga ukuthi hayi wayengumprofeti owabuyayo wedlula wahamba. Ikanti abanye bayamkhonza kodwa bamzwisisi isimo sakhe lobuntu bakhe uKristu ukuthi kathi vele yena ungubani ume njani. Okokuqala esikunanzelelayo nxa sibala kule ivesi yikuba yena uThixo wafananisa uJesu indodana yakhe ukuba babe munye. uJesu ufanana lobabakhe njalo umunye lobabakhe. Siyathola kuJohane ichapter ka 1 uJohn uthi yena ekuqaleni kwakulolizwi ulizwi waye nguNkulunkulu. Ngakho kutsho ukuthi uKristu ufanana laye uNkulunkulu njalo uKristu unjengaye. Izwi likaNkulunkulu lithi lona uhlezi esihlalweni sokudla sikababa wakhe. Ngakho siyambona ukuthi yikho lapha ahlezi khona isihlalo sakhe. Njalo singakhayela kwabaseKolose lapho uPaul uthi yena ufuze uNkulunkulu ongelakubonwa njalo elizibulo lezidala zakhe zonke. Ngakho siyananzelela ukuthi uThixo waqalisa ngaye uJesu wambeka waba nguye phambi kwethu sonke. Ngaye ke uJesu yikho lapho esithola khona indlela yokuya kuye uNkulunkulu. Lapha nxa sibala kusichapter 16 uthi yena uPaul ngoba konke kwadalelwa kiyo okusezulwini lokusemhlabeni okubonwayo lokungabonwayo. Ngakho kuthi ukuthi ukukhona omunye umhlaba thina esingeke sawubona ngamehlo ethu enyama kodwa ukhona umhlaba omunye omkhulu kulezulu kule minye njalo imhlaba ekhona eyadalwa nguNkulunkulu. Izwi kaNkulunkulu lithi kodwa konke khonoko okukhulu okumangalisayo kungaphasi kwakhe uJesu. Kadala ngaye uJesu, kwadalelwa yena, njalo kuma ngaye. Yikho ilizwi kaNkulunkulu lisithi ulizwi nguye owadalayo. UNkulunkulu wayekhuluma ilizwi kwenzakala izinto. UJesu yena uyilizwi. IBhayibheli lithi lona loba kuyizihlalo zobukhosi, loba kumbe kuba iziphathamandla, loba kumbe imbuso, loba kumbe ngamandla, konke kwadala ngaye uJesu. Kutsho ukuthi konke lokhu kungaphansi kwakhe. UJesu njengoNkulunkulu kabi lesiqalo, kabi lesiphetho. Loba wabuya lapha emhlabeni waba ngumuntu, ayisithi ukuthi wayeqala khonapho ahlaphelele khonapho. Siyakwazi ukuthi yena waba yinyama ukwenzela ukuthi asindise. Kodwa yena isimo sakhe uNkulunkulu ophila kunaphakade, kalasiqalo kalasiphetho. Kuqakathekile ukuthi simkhonzeni. Ngiyalikhuthaza namhlanje ukuba simenze abe yinkosi nomsindisi wethu.
Akuyiphethe mfundisi.
Baba sibongile, sesithandazela inhliziyo zethu ukuba zizamangaliswa yibukhona bakho. Philisa abagulayo, bathinte ngesandla sakho, ngegama lika Jesu. Amen.
Lolo bekuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silomfundisi usenisibanda. Olivalelisayo ngontungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu ke ntungameli Nkomo ungathinelwa kusasa. Ye, kwezemidlalo iqembu leya Islanders linqobe ele Dynamos 1-0 emdlalweni wePremier Soccer League odlalelwe enkundleni yeBarberville Stadium kobulawa namuhla. Emdlalweni eminye yePremier Soccer League asibone ukuthi kuphume njani. Caps United 3-1-3. Triangle United 0, Chicken Inn 0. Musho One Stars 0, Wange 0. Manika Diamond 0, Ngezi Platinum 0.
Inyoni ibane ngelamata, batinala njani ngelamata. Inyoni ibane ngelamata, njani tala njani ngelamata. Jumiso kumete ngelamata,
ingoma kaLavumo Majayivana uMajisi sigqiba lapha uhlelo lwethu singakavalelisi ukuthi sikhangele indaba ekade sikhokhela namhlanje. Igqwetha lomkhokheli webandla leMDC lilimala engozini yemota emgwaqweni. Ilizwe leZimbabwe likhuthazwa ukuthi lingadindi imali entsha yamadola njengalokhu kwenzakala kusasetshenziswa ama-bearers checks. Namhlanje bekulilanga kumbe sithi usuku lwe-A Day of the African Child. Sikuba lapha ke uhlelo lwethu kwanamhlanje. Oliver Lesayo on Gift Tour.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.